Abamabhizimusi amancane abasinda ukuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus bathi okwehlandla lakathesi akuthembisi ukuthi bazasala belokhu bemi ngenyawo. Kwamanye amazwe uhulumende uyaphathisa abenza amabhizimusi amancane ngemali. Uhulumende weZimbabwe yena uke waphathisa kodwa abayitholayo le mali bathi yayimlutshwana kakhulu. Isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labaphila ngokuthengisa ezitaladeni eyebulawayo Vendors and Traders Association, unkosazana Debra Mkasa uthi amabhizimusi abo athwele nzima.
Njengobana le time yangkhona yokutshayisa, abantu sebetshayisa masinyane bebalekela imigoqo le eyafakwayo. So ngesikhathi sokumele abantu thina siqalise ukuthengisa, thina esamabhizinisi amancane sizaba affected ngoba abantu basebegijima sebesiya ngekhaya. Akusoze kusinike isikhathi sokuthi sithole inzuzo, i-food on the table masinyane ngoba thina sithengisa. Sihle sithole imali yangkhona, sihle siyisebenzise. So kuzasi-affecta kakhulu ngoba even lathi nxa abanye sebetshayisile lezitolo lezo sezivaliwe, thina sizaswela ukuthi vele sizathengisa, sizathenga ngaphi. So kuyasi-affecta kakhulu. Sese sinanzelela njalo lokwenziwa kwangikhona okwe-lockdown, lokhu kuyenza abantu bengathi bayaphazama bengasakwazi abakwenzayo. And sinanzelela futhi lokuthi thina esizithengisayo kule mgoqo wafakwa nguhulumende lo owezimali ezokuthi kathesi abantu kabasathenga nge-US dollar, sebethenga nge-bond. So ukuthi lize lithole lelo US dollar le-rate yangkhona akusahambelani lathi thina esizithengisayo. Sizeze sinanzelela njalo ukuthi uhulumende ufakile sibili imigoqo naleyo ukuthi sibe lama-sanitizer, sibe lama-mask, sibe lama-water buckets okugeza izandla, sisanitize konke ne-social distance. Sinanzelela ukuthi bantutshwane kwi-informal sector abakwenelisayo. Ama-sanitizers ayadura ukuthi kugcina at the end of the day begcine bengakwanisi uku-afforda ukuwathenga lawo ama-sanitizers.
Lokhu kusekelwe ngusomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu othi uhulumende uhlala engokhuluma ngokuphathisa abamabhizimusi kodwa engakwenzi lokhu.
Amabhizimusi amancane avele ayayifuna i-rate to package, kodwa ke eZimbabwe siyakwazi ukuthi izinto ezikhulunywayo kuphela ngomlomo kodwa practically kakwenzakali. Kufuna ukuncedisa amabhizinesi, afuna ukuncediswa ngoba abe lohlupho, singabali uhlupho lwa avele lalo nje ukuthi akulazimali, abe lohlupho ku-lockdown yokuqala kamatshi ngomnyaka ophelileyo. Kuze kufike kathesi azange kuyayenelisa ukuthi asebenze kuhle ngoba ngomnyaka ophelileyo sananzelela ukuthi basebenze inyanga ke eziyisithupha kuphela, 6 months ezisetshenziswa amabhizinisi ngomnyaka ophelileyo. Bese kusithi lo nyaka amabhizinisi avele asedlaliselwe ke i-3 months futhi ngoba azavula ngomatshi, u-January, February wonke bengasebenzi le ngxenye kamatshi kungasetshenziswa. So adinga ukuthi ancediswe kakhulu, kodwa-ke esikwaziyo ukuthi uhulumende angakhuluma ngomlomo athembise, kodwa-ke ukuthi akwenze khona lokho yinto esikwaziyo ukuthi hatshi asoze ayenelise, asoze akwenze. Ama-priorities akho uhulumende-ke athiyene lalokho kuyabe kusenzakala ku-ground. Singathi thina uhulumende weZimbabwe uthanda ukunwaya lapho kungalumi khona, lapho kuluma khona akanwayi. Yikho-ke hhayi abantu-ke sithi mbe amabhizinisi amancane la-ke alufuna-ke uncedo olukhulu oluvela kuhulumende. Asazi-ke ukuthi zizozala nkomoni ukuthi uzenelisa yini ukuthi awancedise.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi uhulumende wayefake isikhwama semali yokuphathisa amabhizimusi kodwa akwazi ukuthi imali le yaya ngaphi.
Yes, siyazi ukuthi uhulumende wezanu PF nge-lockdown yakuqala eka-March ngo-2020 yakhuluma, uhulumende wakhuluma esithi yena uzalungisa i-$18 billion imali eyangapha eZimbabwe eyokunceda amabhizinisi amancane ukuze bakwanise ukuthi balungisise ama-overheads abo ne-production yabo. Kodwa siyazi ukuthi loba umthwelinqebo wakhuluma ngokwe-budget surplus akula mali eyaphumayo okwezeni kwamabhizinisi. Kuyahlupha khona ukuthi ubekwazi ukuthi nxa kuthiwa khona ibhizinisi, amabhizinisi amancane yiwaphi. Sitsho la amabhizinisi angabhaliswanga na, kumbe sitsho la amabhizinisi alaba achatha abantu abalutshwane, i-criteria yakhona yiyo khanye ingahlupha. Kodwa siyazi ukuthi izithembiso zezanu-PF okwakhathesi bakithi kasoze zisuthiswe ngoba sebekhangelele ukufaka izimali zabo umkhankaso election 2023 labala sifisa sokunceda amabhizinisi le mali yakhona vele kayibonakathi uMargaret Chiri Water General wakhuluma wathena kwantshintshwa eyafika khona ukuba $3 billion kayibonakala ukuthi yayangapha
ekupheleni kwehlandla lakuqala lokuvalwa kwelizwe amanye amabhizimusi amancane abalisa lezitolo ahle achabalala.